abantu sebethe kwaqa bafika nje manje kasikaqali uhlolo lwanamhlanje kodwa kasefikile sesabantu abavela emazweni ahlukahlukeneyo inkokheli zenhlanganiso ezizimeleyo ezecivil society kulomhlanganiso omkhulu kakhulu esizikhangalela ukuthi sizaphuma khona le communique yecivil society ezahawulwa ibe isiwa-ke kuma-head of state lapha e-constitution hill okwakulijele kudala elikhulu e-south africa e-johannesburg so-ke kusalungiselelwa nje ukuqalisa abantu bangena sibona abantu abe-DRC abe-swaziland ledele leqembu elikhulu kakhulu elivele ezimbabwe sikhona lapho
lezimbabwe iqembu likhokhelwa mbani
singaphansi kwenhlabaningi bangaphansi kwenhlanganiso ethiwa izimcod izimbabwe coalition on debt and development yilo elikade liqoqa-ke ngale lanxa nje mina ngize njenge-board member njengelunga le-board ye-crisis in zimbabwe coalition kodwa-ke abaningi bakhona-ke babuye ngaphansi kwenhlanganiso yezimcod
lina njengenhlanganiso kuyini kahle kahle eliza kwethula khona ngapho esada
sizakhuluma kakhulu ngendaba zokuthi angithi abakhokheli bazame ukuthi bathi bona iy'ndaba ze-security lezedemocracy kayisezini lama-human rights amalungelo oluntu kayisento eziqakathekileyo sizakhuluma kakhulu khonapho sidingide kakhulu ekuthini kahle kahle ma abankokheli ze-sadak ama-head of state besho njalo ma kuzaba le effect bani kuzaphambanisa kanjani impilo zabantu kuzaphambanisa njani amalungelo abantu sibona abantu vele kahle simanje kukhuluma njalo abantu bayabulawa e-DRC ezimbabwe abantu bayahlukuluzeka abantu kabahlalisekanga kusezambia sokusiba le ngxabangxoza so-ke sizazama ukuthi siphakamise iphimbo kakhulu njengoluntu lwe-sadak region ukuthi sisho ukuthi lelinyathela elizama ukuthathwa inkokheli zamazwe kaliqondanga ngoba lizayenza ukuthi kube lokucindezelwa lokunyathezelwa phansi kwamalungelo abantu ku-sadak region.